Isizathu sokuthi kuvalwe ukuthi iZimra iyenza i-operation yayo yoku-formalize informal trade. So babhizi kathesi badinga impahla ede zingena eZimbabwe zisimagliwe kumbe zingena eZimbabwe okungenayo okungekho emthethweni. So bayavala i-flea market, bangavala i-flea market babe sebe-checker ukuthi uthengisa izinto zalocal yini, lama-receipts angkhona. Xa uthengisa into ze-foreign things wa-declare yini, ungena e-border. Xa wazithenga local une-receipt owathenga khona yini. Khuluma nje ekuseni ngingangeja ngingakhuluma ne-regional director we-Zimra, ngizayihambisa phambili sengithethe njalo ngayihambisa uminista wami, uminister of SMEs, i-Women Affairs, Small Medium Enterprises, umama Monica Mtswanga. Sengihambisile phambili ukuthi konkona besicela labo mbatshelile futhi ukuthi njengoba kungosomabhizinisi abangasoze babaleki abantu abayenza ibhizinisi zabo oku-above board, besicela ukuthi nxa kuyukuthi bayavala indawo bangavali indawo, kodwa sicela ukuthi konkona basivakatshele exoxisana ne-leadership ekhona siyeregista abantu bonke le mpahla zabo store by store. Ithikhayeza njalo-ke iZimra ilithi siyacalculat-a i-duty, ingacalculat-a i-duty-ke ebenikwa sometime ukuthi babhadale ukwenzela ukuthi bangavaleli kwesikhathi eside, ngoba ngikhuluma nje kubuhlungu emkizi sebevalele sekule more than 3 weeks bevalele. So kithi or kimi njengomameli wabo kuyinto ebuhlungu kakhulu, ngoba abantu laba baphika khonapho, bafundisa abantwana khonapho, njalo kuyabuyisela i-economy emuva ngokuthi kathesi sikhuluma siyinjipho lapho abaqhatshwe khona, baqhatshile njalo abanye abantu. So i-process yangikhona itibe buhlungu kakhulu.
Lihlangene laxoxisana labo,
lihlangene ne-leadership yabo, baletha izikhalazo zabo adibe nabo. Like abempizi, siyakhumbula ukuthi impizi ishe kathesi basuka ekukhaleni okukhulu kakhulu, bebetsheleza impahla baluza impahla eziningi, babe sebesithi bayahluma nje bayavuka. Abantu laba babe-operate impizi bebengasebenzi ngoba babetshele, kodwa kathesi bathe sebevulile sokulungisiwe. Akuhlalanga nyanga ezingaki kumbe insuku ezingaki sebevalelwa iZimra ukuthi khona bafuna ukuthi bahlolisi. So ngezinye indlela short yokuthi umntwana uqeda ukutshaya liswazi lokuthi utshele aphinde kabe sezotshaya liswazi lokuthi evalele 3 weeks. Abanye bangikhona sibacelele amaloni ebhenki ukuthi bavuke baqalise uku-operate. So my concern athe ngi-raiser through i-channel kaminista wami yokuthi abantu laba banezikweleti emabhenki, abantu laba banezikweleti lapho ade beboleka khona imali, abantu laba bakweleti abantu abaningi. So bengavaleli i-business iziki zaleli zintathu, bazabhadala ngani amarenti abo, bazabhadala ngani izikweleti lezi abazithethe amalona. So bengisitsho ukuthi hhayi besicela ukuthi si-injekthe further, si-injekthe i-commissioner weZimra ukwenzela ukuthi njengabantu laba esibatshoyo ukuthi khona barejistile aso bantu aba-operata endaweni ezingekho emthethweni, ngabaoperate endaweni ezisemthethweni aso bantu with no fixed support. Sibe sesikhulumisana labo sokurekhodwa sokusazakala ukuthi hhayi balesikweleti, banika isikhathi sokuthi ngemva kweviki umba amaviki amathathu amabili then lizobhadala imali. Siyabe niyabe-operate lihambe ledinga imali yaleyana yokuthi liyibhadale kuZimra. Yesisubuhlungu kakhulu ngoba siyakwazi uhlupho lwabo, yikho sasabadingela la malonzi kwezinye indawo lokuthi bancedisane ukwenzela ukuthi bavuke ngoba besuka endaweni ebunzimeni obukhulu.
Kwakulula yini ukuthi i-Hidden and Sly ivulwe?
I-Hidden and Sly idalisa sibili yaze yavula bazama sibilabo la iZimra ngathi kokona i-leadership kababa uKhumalo uyizedini i-department le-operations iyancedisa kakhulu ngoba uyazama la majakati baze basebenze even ngezikhathi sebeshayisile emsebenzini ukuthi abantu bavule bazwisisa. Kodwa-ke njengoba into le ingaveli kibo ivele badaleni phezulu kuyathiwa kuthi isikhathi kuba simbi, yikho kathi esensithi no, we are now as policy makers lathi as people are influencing the policy, we are now engaging ama-policy makers or abantu bona labo i-minister of finance ukuthi kokona no ababebelihle libanzi lokuthi kokona bakhangele abantwana bengafaki iswazi olukhulu kakhulu ukuthi abantwana bagcina bengasakwanisi lokuthi bavuke. Ye abantwana batshaya, kodwa umntwana ngathi umtshaya kakhulu uzithatha insimbi umtshaya ngensimbi ngaphinde avuke futhi.
Bakhona abanye abavalelwe amabhizimusi kumbe abathathelwa impahla.
Worried kakhulu dadewethu ngoba koBulawayo yikho engibone kusenzakala kakhulu. That's why ibona sengize ngisima sengizama ukuthi kokona sikhulumele uBulawayo. Ye kwamanye amadorobho niyezwa kuthiwa kukhona, kodwa ngingabuza my colleagues engisebenza labo akukho njengakoBulawayo. KoBulawayo usuke iswazi lakhona laba likhulu kakhulu, ngoba I think so far sekule more than 8 malls ezivaliwe koBulawayo. and the Bakuva, the Vala. The Rakan, the Amos, Lapo Ogulab, Atua, Timaketa, Kona, Lokano, we take the Timaketa, Amashops, Amangan, Amangan. Yizo okay. Ade behamba bevala khona So into leyi isuka kusikhathi ngasifaka. I remember umama uMoli uMampofu la owazama sibili ngikusala la as a political bureau member ukuthi into leyi singani sisenzakala kusokunzima njengoba kobulawayo kuphela. So it was very much worried ukuthi kathi why uswa lokho kobulawayo lulukhulu kakhulu ukwedlula amanye kwezinye indawo.
Likhangelele nini impendulo evela kuhulumende ngesikhalazo senu?
Uminista wami Monica Mtswanga assured me ukuthi namuhla is working on it uzangiphendula. Ngiyakwazi ukuthi she's a woman of her work uzangiphendula. Uyazama ngendlela zonke lapho zama khona ukuthi kukhona akulungisi. So ntambama futhi ngizama ingeta ngimfonele. Unfortunately benzama ukuthi ngifonele even the minister. Ngimswele namuhla inawo ifoni yakhe ayikho. I think is out of the country. Laye umama uyazama uyafuqa ngoba last time kuwedding like ngagcina ngingeta yena ngagcina sesiyizekile. Indaba yankona yabanjwa ngokukhawuleza abantu bancediseke. So ngithemba ukuthi ngababamba kuzahamba ngoba yibo abantu esibathembileyo nami ngikhuluma as u-advisor wabo. Ngithemba ukuthi kokona siyaba nempumela engcono. Wahoping ukuthi kokona funa sithatha isikhathi eside ngoba abantwana balambile. Asifuni ukuthi kokona kube ne-civil unrest abantu sebegcina sokusuka ngokunye ngoba belambile.
Uke wathi laphathisa abanye ukuthi bathathe amaloni emabhanga. Kwahamba njani lapha?
Ye, mina njengomuntu obameleyo ngayini negoshiyete lamabhenki amaningi lako ZB, lako First Capital, lako Ecobank. Isimeko ibhenki yethu njengeministry, abanye bathatha i-community fund from our ministry, le-youth empowerment le amabhenki. Bebenika amaloni because besiye kubulawayo njengobulawayo. Besisho ukuthi sivusa abantu bakobulawayo. So sasitephisane lamabhenki. Ukuthi azame ukuthi abancedise kungela ama-collateral. So abanye bathethe imali emabhenki besenzela ukuthi bavuke bathi boost their capital and work. So kathesi sikhuluma nje ba-operator ukuthi kokona bayenze i-profit bayibhadala amabhenki kodwa nxa sebevalele kuba nzima kakhulu ngoba kuyabuya futhi kuthi kusaye futhi ukuthi kokona abebhenki sebeqala ukuthi yini labacelela abantu laba nabacelela amaloni. So-ke nxa bengasabhadali 2015.